Kuyisimanga esikhulu baba uNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha kubo 120. Considering xa sithatha umzekeliso ofana lomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku 100 years kodwa ke indlela ayesehlulukelwe ngayo, indlela ayesephele ngayo, engasela mandla ngayo, kodwa ke engumongameli njalo ele access to yonke medical solution ayeyingamsiza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe. Kodwa ke kwakutshengisela sobala ukuthi nxa use wafika eminyakeni leyabo 100 kuyakusuyisima kanjani. Ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu eZimbabwe abale minyaka edlula 120. Kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okushuthi singakubeka sithi ilizwe leZimbabwe ilizwe libusiseke kakhulu elokuthi lilabantu abadala kangaka, ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe uyake yahlangene labo akabuzisise langokuthi idiet yabo bavele bona baphila njalo ukuze bafikise iminyaka engako, ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangabezana lemikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwela apha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu, kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu.
Njengoba abaningi bengayikholwa limbiko Dube, kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso?
Ungachaya iqiniso sobala nxa sikhangela udaba olufana lalolu. Into yokuqala esingayithi sibeke mgceke ngeyokuthi kulezinto ezifana labomabonakude engikholela ukuthi i-TV abasebenza kweze-TV bengayenelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo, kube lezitshengiselo noma baze batshengise lezithupha zabo ukuthi nampa bayaphila, batshengise lendlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila. Njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama-TV yokuphela. Ngithemba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama-journalist avela kwamanye inkampani ezihlukeneyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakashela baye babona ukwenza ukuthi basakaze into abangayitsho bekhuluma ukuthi endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imininingwane ngohulumende ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayelele ukuthi bahambe babayethekelele baye babona. Mhlawumbe sebengaze bephinde futhi labantu beZimbabwe babanike izipho ngoba labo badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lomthunzi omuhle elizweni lakithi laseZimbabwe. Kodwa ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyetholakala ukuthi ngitsho lo yedwa akatholakali. Ingakho ngowami umbono lengathi ohulumende noma abogatsha lwe-ZAC abayenze into eqondileyo, abakhiphe imininingwane yokuthi bangaphi, kuliphi idolobha, noma bahlala kuma-care home noma bahlala ema-reserve, kusiphi isigaba